Ukutshaya kwesibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba njengoba usithi ukuthi asikokuqala singokwesithathu, iviki yona lingapheli nje bese kuthe kabili ukuveza sobala ukuthi kukhona ongahambi kuhle khonaphana esibhedlela, ikakhulu nxa sikhangela ama-connections esingathi ngawo egetsi, ngoba kukhanya yiwo abangela ukuthi isibhedlela mbe izindlu zabodokotela kube yizo ezigcina zibamba umlilo. So khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi abakhangele ngezesafety khonaphana esibhedlela kumbe singathi i-public works ekhangele ngokuthi izindlu leziyana azilangozi bakunanzelele ukuthi bayazihlola sikhathi sonke, ngoba asiyonto eqalisayo njalo asiyonto esingathi izagcina, kusho ukuthi kuzaqhubeka kusenza njalo. So njengabahlali bakoBulawayo kuyasidanisa kakhulu khonokho, sikhuthaza ukuthi abakhangele ngezindlu lokuhlala kuhle kwamadokotela khonaphana esibhedlela sempilo bakunanzelele ukuthi every time bayahlolisisa ukuthi kambe zingabe lezo zindlu zilungele yini ukuthi zihlale abantu, ngoba yingozi esingathi ibangelwa yi-negligence kumbe kunganakekelwa kwezindlu zona ziyana ezihlala abahlali bempilo.
Siyabona njalo ukubana bakhona abantu asebeqalisile ukubuthelela uncedo olungaphiwa odokotela. Njengezakhamuzi kukhona yini eselikuzwile ngalokho?
Ye, zikhona inhlanganiso ezigoqela o-site, ezigoqela o-Women Leadership Development Trust, lezinye esezithe zaqalisa umkhankaso wokuthi ziqoqe izinto ezinganceda odokotela abathe behlelwa ingozi yokutshelwa izinto zabo besezindlini zabo khona ngale empilo. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi zonke izakhamizi zakoBulawayo lezinye ezingabe zingaphandle kwelizwe kumbe ngaphandle kwedolobha lakoBulawayo ziphathise, ngoba ikhona imininingwane yakhona apho ukuthi bangathi bangathola bakho abakuthola baphostele khona. Ngengabona futhi le mininingwana ekade ivela kwi-Impilo Central Hospital ngokwayo eveza ukuthi abantu bangaphostela ngaphi bekulama-phone number khonaphana, lama-email addresses, lama-account numbers. So khonokho-ke sikhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zisukumele phezulu zincedise amadokotela ngokuphosela empilo, ngokuphosela kwezinhlanganiso zakoBulawayo sengithe ngaziqamba lezinye ukuthi sincedise odokotela bakithi, ngoba yikho lapho esisila khona. So siyizakhamizi zakoBulawayo, siyakhuthaza ukuthi uzulu wakoBulawayo abambane ancedise odokotela, ancedise isibhedlela kulandela isehlakalo lesi esithe sehlela odokotela abahlala phakathi empilo. Siyakhuthaza sibili ukuthi abantu basukumele phezulu, abantu belule izandla, ngoba labo bebengakukhangelelanga ukuthi kungenzakala. Sizwile ukuthi phose balahlekelwe impahla engafika $500,000. So impahla eminingi kakhulu leyo yenza ukuthi abantu basale bengelalutho. Ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi uzulu wonke oseBulawayo, uzulu wonke oseZimbabwe, lozulu ongaphandle kwelizwe ancediswe ukuze odokotela baphathiseke baqhubeke ngomsebenzi wabo.